Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje seku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasosha abechaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukubekhona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadelaye ethathwe izolo, bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers, wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi lamhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule program training kakhulu upresident namsithole ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo, wahlana nabantu abathiyeneyo wenzela ukuthi sidala lo khetho lolo.
Lithiye indlebe sizaxoxalo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi nodedalele ephalamende kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezapho. Inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasosha abechaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okubekhona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance. Umongameli Emerson Nangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baqilibezele kulolu khetho. Amasosha lamapholisa abikwa abechaya abantu endaweni ezibalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokhu kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukami kahle ngoba every day usukusela mhla nokuya namhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini echaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kuchayiwe abantu emabhawa ezitridini abaphungubonakala bephungu ihambela, okutho ukuthi kathesi awusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile kuyinkinga. Inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sekufika ntambama every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela, otherwise likhonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathesi besesaba, bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini, uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-action lawa angakabi khona, ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba babotshiweyo ke selike lababona njalo kwenzakalani?
Kukhanya kulabantu abaningi ababotshiweyo, labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongisuka ukuthatha omunye wangikhona akade lake ethathwe izolo, bambisa bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers, wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo, abacatshanyela ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhlaka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale, lekade lihambe lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga leMDC Alliance. Ukusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDCT kanye lomanyano weMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule progress training kakhulu. UPresident uhlamsitshone ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezishiyeneyo, wahlangana nabantu abatshiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezishiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe liwenzayo?
Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kunhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abade behlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba sebe sibafake engozini ukuthi sebengathola nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo kanjalo ngasiwo aqhutshwa phambili kangakanxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela yaminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani? Ngomvulo liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya emacourt ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa olizenziwa ngupresident Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kunezinto eziningi azenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bezobhafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ungazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wakhe ukuthi hhayi nxa wena unamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyonto enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngokusenza ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Beleka phethu wonke ama-steps ofanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi ezaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa ziningi into ezenziwa ngu-president Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Ikabe sikukhangelele sibini, kuyajabulisa ye ngoba iprogramu yethu singeye-ikhonomi yelizwe, ovuselela ikhonomi. Ngamunye phela umuntu waphiwa ikhadi. Ikhadi elento kumele zizwe yiphathi ngumongameli, so wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselele ikhonomi kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sithuthe ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni anti wawuzivela yiphi itim yonke itim edliwe ithi sichiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi ama iparty yonke ibila ama polling agents kulama V11 forms amafika zonke lana asuka kuma polling stations wonke ona lamafi lami nginje ngandiwe ngiyakwazi ndiwe njani lawo amaphepha khona wonke asayinwe ngama parties zonke nantando khuma ama classes ama peasants avotele ZANU-PF ama workers abayivotelanga ZANU-PF ikubona ZANU-PF kuma towns idliwe and izizathu zikhiye kuba imajority yabantu ayisebenzi. So abantu bonke babelieve ukuthi ZANU-PF yenza bengasebenza emadorobheni and abemakhaya ngalokhu okwenzakalayo abakuncedayo babaphiwa yiphathi bavote baphiza inkomo abaphiwane. So kibo akulasizathu sokungavoteli ZANU-PF dorobheni lo lesivatho sengavoteli ZANU-PF yiwe ukuthi bathi abatholi imisebenzi and eqinisa ukuthi same cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Namhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Kakulanto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinengi, okubalelwayo ukuthini kukhona abayithandayo izanu PF, kukhona abayikholwayo, kukhona mhlawumbe abayesabayo, kukhona njalo abangabe bezuza okuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho, kuyinto nje evelisi senzakala abantu beyivotela izanu PF khona lapha kwelamandebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethile history embi yama-elections lapho kuyethiselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu, ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo. Lakadesi kuyenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi, njalo sila abantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize. Ayekela kukhona ozenzakala kibo, lakade sibela ama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo, ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bethuselwa beze bevume ukwenza ngendlela yena le ababetshelwa ngayo. So aso into esimangalisayo, njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani, njalo akulamu ozayenelisa ukwakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya ZANU-PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabosobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla lezanu-PF bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lonyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile lezanu futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC, lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi kuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala iku government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshitshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho sesabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa kuthiwa bangabathathu kumphube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi ke lezi zimpila zantabanye
kwobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedalela eParliamente esebulawayo South kuphela Emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abanengi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugura undi lapho abalahlekelwa izihlobo ezinenyi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Guka.
Okwamanje sengilichiya izandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Libone njani impumela yokhetho lolo lwedlule?
Ukhetho ngalokho engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange kube lomsindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi hambe njani lapha esiqale khona ukunazelela ukuthi hayi ungathi sokulo kunzima ngokuqala indlela abezeki angathi bekhuluma ngayo batho bathi bona ama results azaphuma ngesikhathi singaka awuqala kweqe angabi khona lokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela amavoti sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi almost 72-75% eyabantu abaregister ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa onke ama-result ema-polling stations kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngapi kwabanye kwethu kwase kwaba sobala ukuthi hayi lapha sokulento engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa amavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo.
Ye kakhulu sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yabonge lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 la ku 17820 shortwave kusukela ngo 3 o'clock kusiya ku 5 o'clock PM lapho esiyabe kule Facebook live ku VOA Indebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu evele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, yena onqobe ukukhetho lokudinga omela inkayi North edalela eParliamente engowebandla lezana PF njalo engumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho enkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu uhambo lwakhona, belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngiyimngedwa, okusho ukuthi incintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanquba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho enkayi ubulenhlelo zakho, sake saxoxa kulona lolu hlelo lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezemfundo lokunye nje okuchiyeneyo. Izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangwinisayo ngoba inkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo amkule kwakulama ward angala ama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewodini siya kwenye iwodi ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka i-secondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa ye-distance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ningakhangela kuward 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-onhambo. La kuward 8 sengifake enye i-secondary school kuward 12 sokulama-secondary school angu-2.
Yeah.
Konokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplene ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasimarginalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibatshwatike ezixukwini bayibelusa inkomo. Bese sithi lapha sesikhampena sibe sesibadakisa umsebenzi ube ngokukomplena. Khathesi ngikhuluma songi labantwana abayi-62 embafundisayo enkaya, abayi-31 basema-universities lema-colleges. Angithi yabona abantwana labana bephuma laphana e-college le-university, abanye benza i-engineering, abanye ngama-teacher, abanye benza i-animal husbandry, abanye benza i-agriculture, abanye benza i-science, abanye benza i-economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngingelaye umntwana wokufaka khona pha, angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundiselwa ngumama wakhe. So lam njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka ku form 6 besiya ema universities ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma lokuchothoza abanye abantu kungelalutho enduphethe ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngama-clinic. Uzathola ukuthi kulama-ward futhi amaningi enkaya angalama-clinic. Khathesi campaign yami ngeyokuthi every ward kumele ibe le-clinic. Ama-councillors siwinile wonke ama-ward ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ukuthi ukhansela ongela clinic kaqahla e-apply kube le clinic.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele parliament, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Ngi eRare lithi lokho lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapolisa lamasocha lokho echaya abantu. Njalo kansela wethu Varasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe banengi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.